Qinisekile sengikhulumisana lomgcini sihlalo wezak umama uJustice Mathanda Moyo ube lokwethuka lokumangala ukuthi indaba kuthiwa ubaba umphoko uyabaleka kumbe ubalekela umthethwandaba ngoba akazange atho into enjalo yena. Ngiphesiqiniso sokubana akusuye ungabe ekhulume indaba enjalo ngoba nalokhu kakwazi. Sivumene ukubana into eqakathekileyo ubana ubaba umphoko afike emthethwandaba kuze kubone ukuthi indaba leyo isayidlulisela phambili njani, ngoba khumbula ubana indaba leyo kumele iyenziwa eHarare. Ngakho sesivumele ubana uzafika ubaba umphoko ecourt kumbe kusasa kumbe phambi kwakusasa, si-finalize ukubana uhamba nini eHarare ukuze siyovumelana le nkundla yeHarare ilanga lokutholisa indaba. Angiboni ukubana ubaba umphoko kuzamele angene kuma-cells, uyasuka aye court, aphume ecourt aye ngekhaya, sesilindele ukubana siyeke eHarare lapho esizafika siphiwa khona umthethwandaba or inkundla ezathonisisa indaba.